Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe sikhangelelwe ukuthi sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya siza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lombhuqazwe kwekhukhulahundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa eHeroes Acre noma uzoncwatshwa okuzwimba ngibona sengathi indaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinani indaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa lingakhuthwala uhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu swaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kunembiko ethi umdeni kaMugabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Wake wamela itsholotsho edale lesenethi umnumzana Philip Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancotshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya siza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa uvunyelwana kulungiswa uhlelo oluyilo ozalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko okuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanele yena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angancwatshwa eHeroes Acre. Pho kungathiwani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu abe bezikhuluma lezo angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo yilololo olokuhlonipha imbono wemuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayenaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye, sizakuthola lezi nduna ngikhona zihlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engasika ebangeni lokuthi former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe okuqandayo.
Nxa sihlangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi kusehambile yikho khonokho.
Basuka besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hatshi, akusebenzi lokuyana. Ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Nxa sifuna ukuthi sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sehambile asithini thina sibeke ukuxolelana phambili.
Yekho kulabanye impela bathi usehambe lo daba le ground.
Ukuthi njalo kumele sise hambe lo daba le ground ngabantu nje abazondile abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunga abantu abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo. Ubaba upresident okhona kathethi ubaba Mnangagwa uthe yena indaba yekugrawundi ayisiyo ndaba ayifihlwayo, indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona. Yikho ubona kabesa abantu bekhuluma bekhululekile, lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenze lokhu zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe ifike ekugcineni.
Kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi.
Indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okuzwimba, ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini. Asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi. Lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona, yikho lapho okubalungeleyo. Kodwa ngabe kuya ngami, Mthembu, umgabu bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa njengenyawo, idindilize nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango. Akusiyonto emele ukuthi ngaba abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithunzi. Bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobutiwe. So ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu. Abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo, bamngcwabe ngazo, bamvalelise ngazo khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni.
Kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathe bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni. So ke khonapho ngathini
bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda. Angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke, sikhuluma khonapho ukhona le eMelika mla ngapha eSouth Africa, kulabanye abale eEngland kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo, konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe. Ilizwe okwakuyilizwe elinomnotho yonke into ihamba kakuhle, wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso. Sikhuluma nje akusekho nto enhle, kuyalanjwa, akunamisebenzi, akula mithi ezibhedlela, yonke into ifile kungenxa kaMgabe. Laba bamthandayo pho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia. Ayikho into umuntu engamthandela noMgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye, labo yibo abangamkhalela. Uma kunjalo nabo kumele-ke kwenziwe khona nokho kumele kwenziwe kuMgabe, bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga.
Akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe, abantu bakhulume nje bengani bazithobile.
Baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengoMgabe yini na abaqedisizwe. Kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti yibo kuthiwa umesetshonile. Hayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo, hayi lo waqedisizwe. Kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni, i-100,000 azilimazayo zaba izilima, i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke. Izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile. Lo kakukhulunywa kanjalo ngaye.
Umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi.
Abantu benkosi ukufa kwadalwa. Umuntu omdala yebo naye utshonile kunalokhu lalokhuyana. Njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela, ilizwe lisemahlukaneni endlela, libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana, ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba, engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswena umlotha. Thina we believe njengebandla, njengechurchi ukuthi ukuphila yikuxolisana lokuxolelana, yikho kuthiwa yikuphila. Yike esikukholelwayo lapha Mthembu, kudala uchiye izinto zisemahlukaneni endlela, abantu benguni, abantu belokusula. Ngikhangele lapha kuma-WhatsApp, yebo mina hayi kayikho kulokho, but kodwa njengomfundisi sikhangele kuma-WhatsApp abantu kabakhali, abantu bayabantu kabakhali, bamkhalele ubaba.
njengo baba kade sephilizwe for many many years abantu bathayaza nje bakhuluma lokhu nalokuthana maqondana lalokhu nje
ikumele babhode njani njengoba kunenge ongalungiswanga ogoqela i-ground
kulaba abakhona phela kube ngayedwa phela umdala kulabadala phela kade belawo kathi indaba bona bengathathi leso sinqumo labo behlebe bebona nelabantu babo labantwa babo ukuthi hayi badwa bethu banyithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha akahlaleli nani lingawenza amaphutha.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church.
Bethi kangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza fedisa udubo lwakhe kanti-ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lomsebenzi. Into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into leyi iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhaya sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo. So kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uzakwenza njani.
Liza kwenza njani sibe nxa usithi labo likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli
Dube kumele sikubeke sobala. Mina angithandabuzi i-Gugulahund yafonwa uhulumende yasupportwa uhulumende. So uhulumende nalo okhona kumele abe responsible, kumele athwale umlando we-Gugulahund ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho. Lokhu kwafonywa njenge-army ngohulumende. Indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini.
Kukhanya sibili abantu nxa ubala labakwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile sibilokunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho. Pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile. Isinto sinjalo yini?
Abangeke bazidoba ngoba abantu kade bethandelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esiNdebeleni. Manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto yenzakalayo. So abantu badanyile ngenxa yokuthi khona vele akula nto yenzakalayo. Akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungise. Yikho kule problem khona ngoba akuthembisi.
Umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu. Ubesele isikhathi eside eselatshwa elizweni lelo. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. Luqhubekela phambili ukudlakela kwele South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza. Abaqhuba lokhu abaguqela inhlanganiso yabatshayeli bezimota ezinkulu eye-All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhla lobhekecele umphathintambo kahulumente obona ngendaba zekhaya. Umunye walabo kade besemhlanganweni lo ake sinze ukuthi uthini ngodaba lolu.
Umphakathi wethu uzokhuza uthelezi wahluleka ulokhuzana umphakathi wamshiya phakathi kusho ukuthi umphakathi usowucanukile.
Singathi ke kutshoni khonokho ke baba
kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini.
Singathi ke kuyaqhubeka kumbe kunjani?
Kuyaqhubeka ngibhaya kuyaqhubeka.
Yebo, besibona lapha amavideo abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya e-Hillbro. Kambe kungabe kuhamba njalo?
Hayi, angazi-ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo. Kodwa into engiyibonayo njengoba kunje into engekusalawuleka le ngaphandle kokuthi nabantu bangaphandle bethume. Akukho kokuphinda kulawuleke ngaphandle kwalokho.
Singathi-ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili?
Hayi, kuyaqhubeka ngempela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzoguquka neKwaZulu Natal kuvele kuzoliwa straight. Khuluma ukuthi impela kuliwa waya waya mthini sibona ukuthi iyahlula noma senqoba.
Kodwa ubona ngazani kuyophumani konke konke lokhu baba?
Yi baba phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwa abantu baseSouth Africa. Iminister zonke ezikhona zivotelwa abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni le nto eyenze kungashintsha ngisho umthetho sisekelwe eSouth Africa. Ungase kusele ushintshile. Usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sizovuma amaforeina ezodlala ingqondo yethu esixhaphaze ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso yezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano lamhlanje lo mongo sithu bebuthelezi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Vincent Tsangirai umtakamoyi uMorgan Tsangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGrandview South edale lePhalamende. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Mimbai Tsangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Ngoni obemele ibandla leZanu PF unqobe kukhetho lweby-election eMangwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le iStudio 7 lizo iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Zingana masiba
wenziwe manje
ngoba bamkhulu babe lobola.
Ukuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa behlonipha bayangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu ngilobaba uCloud Mhlanga okhona ngale-ke obulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini osokusenzeka abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka?
I think khonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama-TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho bafunda khona izizalezi nokungagqoki kuhle lenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kuma-television kakhulu. I think ama-television nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu, ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini lokho?
Khathesi kukulutshwane, ukukhuza umntwana khathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uze umtshaye kumbe umthole wona kuze umtshaye, akugcina kusiba ngumsindo omkhulu.
Kwenziwa kuyini?
Abantwana bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje yona lawa ama-right yona lawa uyayo yona lawa ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesesaba ukuthi babe baninanda abantwana. Ngoba umntwana sinxa kumbe nomntwana kamakhelwane nxa wamkhuza wambe ugcina umtshaya, so kusiyafika ebadaleni sokusiba ngenye indawo engayisiyona leyo. So yikho kuqina kusenza ukuthi abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona, yilo sepolisika libe khona.
Ye, singathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengoba kathesi phela sesokule lama-politics nalawa khona, anti nawo bayafaka imithetho ukuthi umntwana uli-right ethile. Yabona, ayibili vele kuyashupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza bekuthawa lapha nalaphana kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadolobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonaleso. Think abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonaleso. Ngoba ngakhala ama-TV kathesi iyovela phambanisa abantwana. Ukuqhola okuningi yathi ukuthi umntwana babe initiate izinto abazidlala kuma-TV. Abantu yabona. So yikho khonokho okuphambanisa ngoba phela ama-TV mostly izinto zonezinye izinto zemazweni ababe zivukela.
Ye, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe uMangoye. Nxa ungabalisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kuba naye mbijana abantwana ngamafishane khonapho.
ana ngithi abadala babazame ukuthi bakhuza abantwana kakhulu bengayabantwana besona ngendaba zokwenza ukuthi kufakelwe lamalungelo.
Hayi, siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale ke kobulawayo. Sibongile kakhulu ngathi nokusasa baba Mhlanga.
Hayi, kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube nilale. Womanje sike sizwe ezibhadalane labatsha selo Mike Hove.
Yebo, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF. Sixoxa ngembali kamnumzana Robert Mugabe. Uthi unjani?
Ngiyaphila mina ngempela Mike.
Hayi mina ngiphilile but awusitshela umbono wakho mayelana ngempilo yakhe.
Ucomrade RG Mugabe umuntu othi ngasikhuluma ibizo lakhe. A lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozithuli yini anyone who is under 35 sikhule simbona engu president since 1980 because of Africa kathesim ube yi revolutionary ube li comrade elikhulu ube part of abantu benkululeko abayenza ukuthi sibone izizwe sibilo namhlanje. So uthe ngene elizweni lapha ungene engumuntu ongene elama socialist programs amaningi esabone izinto sesithenze as president. We saw the building of isikolo izibhedlela lama university indawo yonke le. So ngumuntu bekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika eqinise umuntu onsundu umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngiyeke bathakazelela impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini ngalokho?
UPresident Mugabe from the period siqalisa iland reform program ngo-2001 initiated the program ekuthi ama-cure abezengasigaba ngemti engayiyenza kwaba le land reform program abantu abamnyama banikwa iland. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona nezijezi zemnoti esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleyo and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangawani kulama problem, it's not because it's all.
Kodwa mnashe, okunye okwaletha ama-sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangele phela ukuthi i-hypocrisy yama-Americans, i-hypocrisy yabantu abase-UK, abase-European Union. How many human rights abuses are being done ama-countries anjengabo-Saudi Arabia, ama-countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna i-oil yabo they tend to look aside. Sakathithi se-America uhambe usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kathesi ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States iyaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why is not a Zimbabwe they make a lot of noise? Kathesi South Africa bekule xenophobia, people being killed. Why is Thule? Why singakuboni ku-CNN lako-PPC lako-Al Jazeera ukuthi abantu bayabulawa eSouth Africa ngabanye abantu abamnyama? It's simply because the agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, ucomrade RG Mugabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He's the hero of every one person olama aspirations of socialism, olama aspirations ukuthi wonke umuntu esiphile umnotho wawo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lesson to every one of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that change point to everyone to realize what we seek for. Today obaba bethu labo mama bethu balelene lathi ama-youth khathesi are benefiting from the land reform program. Today we've got artisans, our miners benefiting from our own resources. Today we have farmers, we have miners, we have artisans from especially ilegacy yakhe education system. We have professors khathesi labo mice abasebenzi e-America simply because of the education legacy that was left by ucomrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear. so that we can move on with life.
I see uzwile mnashe ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo futhi.
Ngiyabonga mama.
Isikhathi du mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanele kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike sikesi ngena kwezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24:1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na ngulo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longafungeli amanga yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe ngakho ke namhlanje mfuna ukuba sike sizwisise lindaba eqhakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadalwa uNkulunkulu kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathese emningi esiyaziyo yabe seRoma lapho kubusa oHitler lapho ke kubusa iBritane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso siyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo kulo mbuso ongapheliyo umbuso lo ungankulunkulu yiwo lowo mbuso ke onguwo umhlaba wenzelwa wona abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo kutsho ukuthi okwesibili labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu lazo zonke izinto esizakhayo esizivumbayo esizenzayo ngezikaNkulunkulu nguye osivumeleyo nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi esingathi wonke umuntu lapha emhlabeni ulilotsha ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalojayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi ngoba yona ke inkosi yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi uNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba wehlukanisa amanzi lomhlabathi nguye owalungisa yonke into siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kuthoni kithi na okokuqala isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni kumele abekwazi ukuthi yena
lumhlaba
labantu. Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameni Nkomo, sehlala ke ngeviki ezayo. Walivalise moyeni ngokhethule.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.